Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 21 kuNcwabakazi 2024 ngoKeith Dube. Endabeni zethu namhlanje,
abantu abaningi abazange batholiswa ukudla, abantu abaningi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihetshezana.
Lanxa uhulumende esithi uzesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwayi. Sifisa ukuthi aluba bakuthi basigebhele isibhorane oro basifakele lobojojo, ngoba kulezi nsuku njengobana kuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nanasenze izingadi.
Bakhala ngendlala lokusimelakala kwamanzi emaphandleni. Umeya lezinye iziphathamandla zamadolobho zifundiswa okuphathelane lele Zimbabwe esikolo sepetitepo School of Ideology sisasungulwa libandla lezanupf. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende esithi usesungule ihlandla lesibili lokwabela abalandibayo ukudla, abantu abaningi bathi abazange bathole lutho kuhlandla lakuqala, njalo bathi kumele uhulumende abele umuntu wonke ukudla ngoba balutshwani abantu abangahlaselwanga indlala lonyaka. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Jenpen Muswere waze izolo ukuthi phansi kohlelo olutsha oluqale kulinyanga, uhulumente uzaphathisa abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.2 million ngokudla. Phansi kwehlandla lokuqala uhulumende uphathise inani elifanayo. Uhulumende uthi abantu abadinga usizo lokudla eZimbabwe yonke bayizigidi eziyisitshiyagalolunye 9 million, njalo kufunakala amabhiliyoni amathathu amadola emelika $3.3 billion ukudingela abantu laba ukudla. Untukameli Nkomo weStudio 7 uxoxwe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni enyakatho yemandebeleni ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Abantu abaningi babengatholi ukudla, abazange batholiswa ukudla. Abantu abaningi bebelokhe beqhubeka belamba, lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihetshezana. Ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emithathu emine yabelana isaka elilodwa le-50 kg, okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalana amabili kumbe ongaphansi kwalokho, khonapho besiya abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini. Fumana ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwayisithupha kodwa behole ihetshezana lamagalana amabili. Kungakho angeke satho ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala lolu hulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla. Bona abade bethola ihetshezana bebalutshwana, iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla, njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala.
Njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla, kuyini ongamxwayisa khona?
Kuyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyakwanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo, esingathi ngama-feeding programs.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngwenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontukameni komo weStudio 7 eselubhane. Silokhu sikudaba olufanayo. Izakhamizi zesiqintini se-Insuza eMathoreni North zikhala ngenhlupho ezihlangana lazo esigabeni lesi ezigoqela ukuswelakala kwamanzi, indlala, imigwaqo efileyo lokunye. Wezra Jesus Banda owethekelele esigabeni lesi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo. Isomiso sidalwe isikhuthumeni se-El Nino senze imfula lamadamu kwakwamaqha kulindawo kwatsheza kamizi lezifuyo zingelamanzi okunatha. Ugogo Mazikhali ukhala ngamanzi ezifuyo.
Inhlupho esilalo esigabeni sethu lapha kakhulu kakhulu ngamanzi enkomo. Inkomo zilamanzi, zikhalela idamu.
Amanzi kamazikhali yagcizelwa ngumnumzana Nicholas Banda othi abantu sebenatha lenkomo kwisigojo esisodwa esiku Ward 11 Village 2A.
Inkomo kazinamanzi labantu amanzi abucwala. Sifisa ukuthi aluba singathola nje bakuthi basigebhela isibhorane oro basifakele lobo jojo, ngoba kulezi insuku njengoba nakuyindlala kanje kuyadingakala ukuthi nana senze izingadi.
Uzobhuka Ward 11 Village 2A umnumzana Luta Chuma uthi ezinye zakhamizi zakulindawo yakhe azilindi uhulumende ukuthi azincedise, ziyazigebhela imigodi yamanzi.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dami, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sabona basibhika singcono sasijayela imali.
Anxa isigaba sensuza silabantu abaningi okwamagama abokuza abahlaliswa kutsha kulendawo. Akula sibhedlela, kule klinika eyodwa kuphela. Impembezi kliniki okubikwa ukuthi ayila mithi.
Siyakhula khonapha singogogo sen. No pilisi, iliphe lamathambo ele BP, imali yangkhona vele phezulu. ABP kuqala kwakungcono lele limhlophe lalikhona. Kathe sakusela behamba yephenduka babhalela kuphela. Kuthiwa yani edrobheni wedini. So imali asilayo. Thina siyalamba, vele siyalamba. Ukulamba siyalamba, siyaquca khonapha ngendlala.
Umnumzana Paul Ngwenya layo uthi akula ambulance yokuthwala izigulane.
Ekliniki kwampani into esingayo siyakhalazi kakhulu ngangayo. I-ambulance. Asilayo i-ambulance yokuthi umuntu sekhula kakhulu.
Abantwana bahamba umango omude besiya esikolo kulindawo. Kukanti udubo oluzwisa abantu ubuhlungu eMathabeleni yonke jikelele ngoba abalisi abangakhulumi ulimi labantwana abafundisa ezikolweni zemfundo ephansi eprimary. Unkosikazi Olimoyo uthi kumdabulisa inhliziyo okwenzakala eNsuza.
Sikhala kakhulu ngokunanzelela ubukhatshana besikolo, ikakhulu abantwana abancane. I-ECD ilevel ka-ECD ukuthi ifundiswe ngumisi wesishoneni lapha sikhulumisa iNdebele ikakhulu.
I-Studio 7 ethekelele njalo ukuholiswa khona abantu ukudla nguhulumende eNsuza Business Center. Unkosikazi Fidelia Nyoni layo uholile ukudla.
Siyahola lo nyaka, hhayi izulu alinanga indlala kuphela. Asivunanga lutho, asitholanga lutho emasimini. Siyayibonga thinde uhulumende ngoba isisincedisile sibili ngokudla. Akuzange kukhethe, abanye babengabhalisanga, babengekho mhlazana kubhaliswa. Wabuya bebuya bezoholisa labantu abokuqala, bakhuluma bathi abanye ababhalisa bangabhalisanga. Kwabhalisa wonke umuntu, iphande wonke umuntu ayikhethi.
Usobhuku George Nube oloba amagama abantu okumele bancediswe ngokudla uthi kakhethi muntu.
Bazenzela osokuhlupha kungamanzi enkomo. Amanzi enkomo ahlala dami, izibhorane ziyafa abancedisayo. Sabona ngani basibhika singcono sasijayela imali yase sigebisela.
Umphathintambo wesabelo seMathabeleni North njalo engumele ukuyalindawo edalela ephalamende umnumzana Richard Moyo uthi wonke umuntu obhekane lendlala kusabelo sakhe uyathola ukudla njengesithembiso sikamongameli Emmerson Mnangagwa.
U-President wapromisa ukuthi eZimbabwe akula muntu ozalamba, kungakhethelakalanga ukuthi ungayiphi iphathi, unguphi umhlobo. And eMathabeleni North ukudla sekuqalisile, sekufikile, sesibanikile abantu okwe 3 months up to March next year. Ama-admin district wonke angu-7 eMathabeleni North ukudla sekufikile.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingama-2 esithupha 61 million ababhekane lendlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezili-10 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Ngiyimela esitudio 7 ngisemsuza, igama lami uyeza Jesus Banda.
Abanela amalungelo ezisebenzi abalithumi lasithupha abenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe namhla batholakale bengelacala ngemva kweminyaka emibili kuthiwa batshengisela besola iholo labo njalo bekhalaza ukubhadalwa ngedola leMelika. Ngakwelinye icele umnumzana Lucas Slavia we-Czech Republic wabotshwa ekuqaleni kwayenale inyanga esethuza icala lokwethula imibiko yamanga la ukhululwe namhla emaswini ngomo. Kodwa umnumzana Jacob Ngaribume webandla leTransform Zimbabwe lo Bishop Kevin Konde bazaqhubeka bevalelwe ngoba umantshi esithi uzanqumango lesihlanu ukuthi bengakhululwa na ngemali yesibambiso sebheyili. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kusenjalo ilunga lebandla le-CCC umnumzana Sweden Chiworotsa othi laye waphosa wabotshwa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhathazekile ngamalunga abo alokhu evalelwe akugqela ukansela Bruce Melly Moyo wenkulumane kobulawayo.
UBruce isizathu sokumbopha vele bona nxa bekhuluma bathi ubezama ukuthi kube lodlame ezweni. Lami ngibeke bayamba ngenza njalo kwathiwa you are influencing public violence njani. Kwabhala amaphepha mina kuvele ngingazilutho ngalelo cacho. Ngibona into esizakala kathesi Bruce Melly ngoba bebevele behambela abantu ezindlini bedinga abantu abaningi baswelakala. Amapholisa bedinga abantu bekhona ayolokhu bebhoda ngaphandle kwendlu yami besama ukuthi kuhamba njani. Bafike endlini kawayengu-organizer Thembiso Makhoba, bafika koShoko, bafika kubadrive, bafika kwabanye amabona labanye abahlanu edolobheni vele aphana vele bekuyisiphithiphithi kungamapholisa lamasosha lawo la amapholisa asebenza nsita bedinga abantu. Sitshibani ukuthi vele lokuhamba ba estrategy bekuyinto ethusayo ngaleso sikhathi.
Yena uCounselor Moyo lokho bengaboni yini abafuna ukuyambona lokumnika ukudla
bese bekhuluma ukuthi abe security bayalile bathi abantu abathi bevakatshe bebone labo ababe bochiwe njengabotshwa ayohlala amalanga adlulaiviki sebebe singela okokudla abantu bengavunyelwa ukuthi besivakatshe njalo kusaziwa ukuthi ungahamba e-court akula bail. Ngaze ngaphuma mina sokuthi i-prosecution iya-withdraw i-case. Into le yaqala ngesikhathi sabo-lookout odabengwa umnangagwa e-State Security Minister ukuthi abantu bahlala 4 years bengelacala sathi kumbi. But nabanye sasivele sesimakile sesikwazi ukuthi umuntu lo ulenhliziyo elukhuni. Namhlanje nguye osedeyihloko kahulumeni and abantu sebebotshwa yona leyana istayila yezaphu yona leyana yinto esiyenzakayo. Ukuthi umnangagwa ngesikhathi sabo-lookout umuye wahamba udabengwa wasithela ngesikhathi se-convention yezaphu wathi umnangagwa wamnanda ejele wathi nxa ufuna uphuma ejele buyijoyina izayo.
Lo ngumnumzana Sweden Chiworotsa ilunga lebandla le-CCC wekuxoxa ecungweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikolo esifundisa imbali yelizwe lokunye okuthiwa kubulala ingqondo zabantu esehebhetshitepo School of Ideology lamhla sifundisa abaphathi bamadolobho okumayelana lentuthuko lempi yenkululeko lokunye. Isikolo lesi esasungulwa libandla lezanu PF sivame ukufundisa inhlelo zabatsha okuthiwa bakhahlameza uZulu. Abanye abakubandla le-CCC abagoqela umeya weHarare umnumzana Jacob Mapume basemhlanganweni lo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Collins Decent Bajila omele isigaba se-Emakhandeni Loveve edala lephalamende ekubandla le-CCC.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kunhlelo zokuthi kufundiswa abantu kumbe kuxoxwa ngezombuso, kuxoxwa ngezokuphatha kuhle izigaba bese kuthiwa kuzafundiswa izinto ze-School of Ideology. Esikubona kufanele yikuthi amameya athi nxa engaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokukhunfundiswa izinto ze-School of Ideology bazisuse kuleyo ndawo bengabi phakathi. Kodwa kungxoxo eziningi eziyabe zimayelana lokwakha ilizwe kusetshenzelwana ndawonye babe khona bese besuka ngesikhathi sokusenziwa izinto ze-School of Ideology. Ngoba izinto ze-School of Ideology ayisizo zikahulumende ngezebandla iZANU PF.
Kodwa bakhona yini abahambileyo abakubandla le-CCC?
Okwakhathesi asikatholi umbiko wokuthi bakhona yini asebehambile kumbe kabakho. Kodwa esikwaziyo yikuthi bazathi nxa bengaba kuyena leyo ndawo ngesikhathi sokufundwa izinto ze-School of Ideology bazaphuma. Lokho yikho esesikuzwile ngoba i-program leyi isilezinsukwana i-border. Yiko sithe saxoxisana labanye abangamameya ukuthi bahamba njani nxa kunjalo. Esikutholileyo yikuthi sivumelwano yikuthi nxa sokufundiswa izinto ze-School of Ideology bazaphuma.
Lo ngumnumzana Collins Thyssen Bhajila omele isigaba se-Emakhandeni Luveve edala lepharlamente ekubandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Bhili Vigawule webandla le-ZANU-PF.
Icithe bo School of Ideology liyana hayi lo ikakhulu kuyabe kusenzelwa abebandla le-ZANU PF besenzelwa ukuthi balolongwe bengakhoshwa lapho abantu abavela khona ukuthi ilizwe leli lalwelwa kuze litholakale kwahanjwa amaqhawe lamaqhawekazi alele emathuneni angaziwayo ukuthi ilizwe leli likhululeke lalokho okwalelwayo yonke into njena liyane njala abantu bamele bayifundiswe ngokuqondana nelizwe labo.
Yebo bagawule kukhanya ngazani-ke abaphikisayo labo babanjwa ngamandla ukuthi bangene kuhlelo lolu ubona njani khonokho?
Abanye labo bengazikhethela bona ukuthi bazihambele nxa bethanda ukuthi bahambe abavalelwa kulilungelo labo hayi ababanjwa ngamandla ngoba kulilungelo labo kodwa abantu bengacelwa nje ukuthi enxe mhlawumbe bayefika bayakuzwa ukuthi isikolo leso sibafundisane.
Ngumnumzana Philip Gawule ilunga lebandla le-ZANU-PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kubikwa uba umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard kahambanga esikolo lesi namuhla. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Botswana seliqalile ukuhlola abantu abangena kulelo lizwe umkhuhlane wempunza ye-pox omemetheka emhlabeni wonke jikelele njalo subulele abantu abedlula amakhulu amane. Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uselubhekise eMelika kulandela ukuqhuba kwakhe imihlangano embalwa labazama ukuba kube lokukhulumisana umlotha phakathi kwele-Israel le-Hamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma kapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelane le-Melika.
Owayengumongameli wakwele-Melika umnumzana Barack Obama lomkakhe uMichelle Obama bathi umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris uzalahla phansi umnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Ababili laba bethule lokho emhlanganweni we-Democratic National Convention oqhubekela phambili eChicago. U-Obama uthele Melika lifuna ukuba lohulumende kaZulu hatshi okantando kayiphikiswa.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris.
Elimelika selilungiselele isahluko esitsha, imbali entsha. Selilungiselele ukuthi uKamala Harris abe ngumongameli. UKamala kasoze akhangele indubo zakhe njengoTrump uzabhekana nendubo zenu. Njengomongameli akasoze asebenzele abebandla lake kuphela, kodwa uzasebenzela iMelika yonke ungumkhokheli oqotho.
Ekhuluma emhlanganweni lo unkosikazi Obama okhulume okukhalise abanye abalandeli bebandla le-Democratic Party uthe umuntu wonke kumele akhankasele ukuba unkosikazi Harris anqobe kukhetho oluzayo.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will let someone like Kamala.
Ngeke siqede isikhathi sisidla ingqondo ngokuthi ilizwe lizakhetha umkhokheli onjengoKamala na. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuthi akhethwe.
Okwamanje abakubandlaleli bavumelene ukuba uHarris kumele abamele kukhethwa luzayo. Unkosikazi Harris usemelele ukwamukela okwethulwele ibandlaleli ukuba ancintise kukhetho oluzayo ukhangelele ukuba uzakwenza lokhu ngolwesine. Umnumzana Tim Walz ozancintisa kukhetho lolu esekela unkosikazi Harris ukhangelele ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni ne-DNC namuhla ntambama lapha eMelika emadabukakusa kwele-Zimbabwe. Kucele lebandla leRepublican Party umnumzana Trump uqhubekela phambili ekhankasela ukhetho oluzayo utshele abantu ukuba uzanqoba uHarris kukhetho oluzayo. Ekhuluma esemkhankasweni eMichigan, umnumzana Trump wethembise ukuthi uzakwenza ukuba iMelika ibe yindawo evikelekileyo. EleMelika lizaqhuba ukhetho lokudinga umongameli ngolwezi kulabanye abathi izindala zombili njengoba kungakaveli sobala ukuba ngubani ozanqoba phakathi kukaTrump lo Harris. Ucwaningo luveza ukuthi akukacaci ukuthi ngubani ozanqoba laloba uHarris ekhokhela ngama points ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngise Virginia ngingutabo kancube.
Wezibhatalane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngesikhathi abesifazana kwele South Africa begqiba inhlelo zokuthakazelela inyanga yabesifazana ikancwabakazi, abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi inhlupho abahlangana lazo sezizinengi okokuthi sebephila ngomusa wenkosi. Uthuso Khumalo usibhala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane laba abasebenza njalo abahlala kwele South Africa bathi kubo izililo zodwa ngesikhathi kuthakazelelwa inyanga yabomama. Owesifazane weZimbabwe unkosazana Pamela Ncube uthi sebephila njengaboma bona bulawe indawo zonke.
Njalo bonke asoba lapha asiko safe at all. Uhamba estradeni uthathe ifoni uhamba sudujuliwe zisi lokho lalokho so vele kuthi too much. Kugcwele ngapha nangapha, hayi asikwazi lokuthi siphephe langa lakhona le sizothi hayi sokuhlukunyiswa. So hayi angazi uNkulunkulu nguye osongangenela.
Ele South Africa lethula inyanga kancwabakazi njengenyanga yabomama. Unkosikazi Sithandile Dliwayo uthi nani lezehlakalo zokudlengulwa lokubulawa kwabomama sekusenza bahambe bethithibele.
Eyi kubuhlungu kakhulu yazi, kakhulukazi thina esivela amantombazana kubuhlungu kakhulu ngoba noma uhleli nje noma umntana wakho uthi uyamthuma uthi kahambe esitolo kubuhlungu, noma ephenduka nje uyathandaza kuNkulunkulu uthi ngiyabonga ufike ephephile. Ngoba manje akusalunganga, uyahlangana lo muntu wesilisa amnikeze into 2 rand amtshela ukuthi umalume woza mayifika ngale yamdlengula umntwana.
Baningi njalo asebeze bangena emsebenzini wokuthengisa ucansi ngingakunzima bempilo lokusilela kwemsebenzi. Unkosazana Langelihle Sibanda uthi baphakathi kwetshe lembokodo.
Siyacela kuhulumende bothi weSouth Africa laseZimbabwe ukuthi ngaba singenelela singabafazi sikwazi ukuphepha. Sikwathi noma sihambe esitaradeni sibe free. Ungabi nokusaba. Nabo babe sihlala nabezindlini ngaba ngaphenduka izilwane kodwa babe yiba ama protectors.
Omunye wesifazana waseZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uthi lamabhizimusi abawazamayo ayabhidlika ngoba bengelalo uxhaso kwezamakhono lezimali.
Ngiphila ngokuthengisa amaveji emgwaqweni. Hheyi, esihlangabezana lakho kulezi nsuku kunzima bakithi, kunzima. Lezi nsuku iwamafezi pholisa ma usathi uthi uyafaka isitafu sakho phansi usithi uyathengisa nampa sebefile, somele ubuthe kuchithekele phansi ukuze ukudobhe kwanzima. Plus yokuthenga these days abantu kabathengi angazi ukuthi kwenzakalani, istaff siyabola sigcine sesichitha kusiyalahla.
Unkosazana Victor Smathuthu umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo besifazane uthi omama sekufuze basukume basebenzise inhlelo ze-internet ukukhangisa amabhizinisi abo njengoba sebelahliwe njengomhlambi kazelusile.
Asike nisikhangeleni lamathuba akhona esingenza ngawo amabhizinisi ekhaya. Ma zikhona intuba zokungena ukuthi sifinyelele ukuthi sifike lasekhaya senze amabhizinisi siwenze lasekhaya singene lasemabhizinisini ekhaya. Phela impilo yethu ayipheleli lapha njengabomama.
Kodwa kumphathi intambo obona ngokuhlelwa kwezidingo zomphakathi ehofisini kamongameli unkosikazi Maropene Ramakgopa uthi kufanele abeZimbabwe laba badinga amaphepha aqondileyo ukuze uhulumende abagoqele enhlelweni zezidingo zempilo.
I think documentation, documenting people becomes important and not only for migration purposes because
manqoba yikho konke lokhu ukuthi abantu babe lamaphepha aqondile ukuba selizweni.
Lokhu kuzenza sazi ukuthi ungubani njalo zidingo bani olazo ukuze sihlele kahle ukukupha zona.
And where they are so that we can then now speak to how we actually do things better.
Kodwa abesifazane laba bathi njengoba kutholakala kwamaphephala kulukhuni okwempi yengidi lelashe sekusezandleni zikamvela inqanga ukusho ukuthi ziyowelaphi induku lobhaxako. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sokwesikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani, sanibonani kuStudio 7 indawo zonke nabalaleli. Siyazizwa izikhulumeli zeZANU-PF zithi iZimbabwe imigwaqo yalungiswa. Thina imigwaqo yakithi enkayi ifile kakhulu. Kodwa bakhona abantu abayivotele iZANU-PF. And bayikhulumela bona beZANU-PF basho ukuthi hayi bayenza kahle. Thina intuthuko siyibona saze oyikhona ngale Harare kuphela.
Ngibonile, ngibonge kakhulu. Ngizwe isicelo sami sichazwe emoyeni ukuthi hayi ngithe ngiyacela ukuthi mina ngingumlaleli kuStudio 7 ikho engikuzwileyo. Kodwa ama-audio ami engiye ngiwarekhode angaze ngiwezwe. Mina ngile sicelo sikanje. Ngihlala khonapha ku-ward 7 eMgosi. Indlela okwenzakala ngayo, i-ward not village, i-ward ithwele abantu engizazeke mbabona. Kathesi emalangeni wona lawa bayaqala abantu kulwa bebangimizi yona le eyafakwayo emitsha. Baphoselana inyoka iphila. Abanye bathi ngabantu bezanu abathi kufa kwabantu. Abanye abantu bezanu labathi hayi ngamasebhokazi wakela abantu. Angazi ukuthi nxa sesingakuzwa kunjalo oselelungelo lokukuqakunula ngubani. Phakathi kwamasebhuku labantu bezanu oqakunula into le ngubani ngaphandle uhulumende. Angenele nguhulumende ngwengquthela kibo bonke laba bantu bobabili. KuZANU-PF i-ruling party yebandleli busayo. Abasebhuku bangaphansi kukahulumende webandleli busayo. Uhulumende kaze xakunta umonakalo lokhu usanda lapha. Shuwa iqiniso lihle umonakalo uyanda. Ngendlela okuganyulwa ngakhona izihlahla, ngendlela okuvalwa ngakhona izindlela. Izindlela zisekho esasihamba ngazo. Izihlahla esasizibotshelwa thina. Ongathi uyafika la kathesi ubona ukuthi silamafayindi, amaphepha amafayindi ezihlahla esasitshelwe kwathiwa izihlahla ungasigamula iforest yakubopha, i-ema la ungagebha lapha lalaphi yakubopha. Kodwa kathesi phele kusukwenzakale mo ukuthi osezalamula ngubani. Sesicela olelungelo lokulamula nxa kungu-DA kazolamula, nxa kungu-MP kazolamula.
Studio 7 njani basakazi, siyaphela khuluma loSafenda Dobe. Mangathi street kokhema isigodi. Ngithi angiboze kumphakazi wonke jikelele owafelwa ukuthi makuthiwa hambani kuma hearing liyokhuluma. Umbuzo wami ukuthi likhuluma nobani bengekho ababulali, likhuluma nobani bengekho ababulali. Angithi uma usakhuluma usokhuluma lomuntu wakho ohlukuluzayo onguye wakho obulalayo lixolelana. Manje lina-ke bantu basesintwini ngiyalibuza ukuthi njengoba lihamba lisakhuluma lezinduna, izinduna yizo yini ezathi abantu bebulawe? Ziyakwazi ukuthi abantu bebulawelani yini? Ma kunjalo izinduna phela zisitshele ukuthi khona yini le esayisiyibulawela. Siyabonga.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Abafuna ukuthi bangene ke besithumezele kunombolo ethi 1+1 202 465 0318. Ulaptop namhlanje ingakhohlwa kuhlelo lwethu lobadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantu bokuza kwele South Africa lakwele Botswana. Ake singakehlwani izihlobo zethu sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba bezikhokhela. Lanxa uhulumende esithi kusesungule ihlandla lesibili lokwabela abalambayo okudla, abantu abaningi badike bazange bethole lutho kuhlandla lakuqala. Bakhala ngendlala esabekayo lokuswelakala kwamanzi emaphandleni. Njalo lamhla-ke umeya bakuhlelo lwe-Herbert-Sithembu School of Biology. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisa ngenjabulo kumthembu ozithembayo uKip Sidube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.